VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mathathu kumfumfu 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
uhlupho lwemali kayisilo hlupho ezibhakha. Uhlupho olukhona yikuthi akulamisebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamazwe.
Abanye bathi imali entsha emenyezelwe izolo nguhulumende kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazibezini khona lapha, ungabe kusemakhaya kumbe khona lapha, abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile, ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khona lapha emakhaya khonapha emadolobheni.
Abantu abaningi babikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi abagoqela usomabhizimusi kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe bathi inyathelo likahulumende lokuletha imali entsha kalisoze liqede ukuswelakala kwemali nxa kungalungisiswanga impande zokubhidlika komnotho. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutka, wazise izolo ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha kumaviki amabili alandelayo emizameni yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Imali le izaba ngama-$2, ama-$5 kanye leyamatshe. Uthe imali le izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona. UMangutshika wengeze wathi ibhanga lakhe liza kwethula enye njalo imali elesilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Uthe njalo abantu sebeza kwenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo somabhizimusi uMnumzana Bedniko Bebe ngalolu daba.
Bakithi, engingakutsho kubalaleli ukuthi uhlupho lwemali kayisilo hlupho ezibhakha. Uhlupho olukhona yikuthi akulamisebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamazwe. Iyenelisa ukuthi intengo yamafutha, i-fuel, ibe yintengo ebambekayo kumbe intengo ephansi. Iyenelisa ukuthi intengo yezesa ibe intengo ebuya iphansi kumbe intengo ebambekayo. Iyenelisa ukuthi zonke izinto esingabe sizidinga ezivela ngaphandle kwamanye amazwe ezenza ukuthi umkhonomo welizwe uthuthuke uye phambili sizithole nemali ebambekayo. As long as silokhu singaproduce lutho ngesilungu, ukuthi singenzi lutho esilukhiphayo elizweni sibusa ngaphandle kwamanye amazwe, akulanto esingayenza. Singafaka le imali kusasa, sikhiphe le isifake le kusasa, kodwa kuzaba nzima ukuthi khona senze imali ezakwenza ukuthi umkhonomi kumbe ngithi ezomnotho welizwe zibe yinto engenza ukuthi abantu bezibabhe baphile kahle. Okwesibili, nxa umkhonomi siqondile, okuqakatheke kakhulu nxa kuwukuthi sesikhipha izinto esiziyenza lapha eZimbabwe sizisa kwamanye amazwe, abantwabethu esibahambisa emayunivesithi, lalabo ababefeyile emayunivesithi, lalabo ababefeyile ezikolo, bazabe sebethola umsebenzi. Nxa sebethole umsebenzi, kuyephula ubunzima babazali, ngoba abazali yibo asebekhangela labo bantwana. Abanye baze bagcine bethatha, nxa sebethethe bagcine bebhadalelwa ngabazali, baze babhadalele labantwana ababazalayo.
Nxa sebeyifakile le imali kumnotho welizwe, yona iza kwehlula ngani ukuthi incedise?
Ibhondi mothi evele ikhona kathesi iyadivalwa, ngezinye indlela iyawa amandla, iwa amandla nsuku zonke. le ekhona iza kumisa yini kuwa kwamandla kwemali yethu. Ayisoze imise. Layo izabe idliwa yibuwa kwamandla kwemali yethu xa siyiqathanisa nemali ye-America. So ngesindlela akulanto ezatshintsha, okusalayo nje kuphela ukuthi abantu kuzabe sokulula ukuthi iwe ngamandla ngoba wonke umuntu uyabe selayo ukuthi laye ayethenga idola le-America. Ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu abaningi abasafaki imali zabo emabhanga. Bengafaki nje emabhanga benziwa ukuthi akusela interest njengakudala ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga uzabe uthola interest ebhanga. Abantu vele kabasela confidence lani lamabhangi ufaka imali ebhangi ngoba bayesaba ukuthi ungafaka imali yakho ebhangi izafika idliwa. So abantu abaningi sebegcina imali zabo ngezinye imali zakwamanye amazwe. Okuthola imali abengayisebenzisi uyahamba eyitshintsha kumbe uyitshintsha ebhenki ngoba kade sungakwanisa uyitshintsha ebhenki kumbe uyitshintsha esitaladeni kumbe esitaladeni. Usuthatha imali yakho uyigcina lapho ubone ngani khona ukhululekile khona ukuyigcina. So angiboni ukuthi kule nto ezatshintsha ngalokhu okwenzakeleyo okwakathesi.
Yena uhulumende uyabe ebekelani inhlelo ezinje nekwazi ukuthi azisoze zisebenze ubona ingani injongo kuyini?
Ngabe kuthiwa uhulumende ufaka inhlelo ezisebenzayo ngabe kuthiwa asikho emumeni welizwe esiyilo lona kathesi. Okwenza ukuthi sibe semumeni omunye onje so kwenziwa ukuthi uhulumende ube lokho eletha inhlelo ezingancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe ngolunye lohlelo olungancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Umnumzana Pednico Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizoziphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inani labantu abalahlekelwa impilo ngenxa yokungabi khona kwabodokotela ezibhedlela ngoba bekhalale umsebenzi libikwa liqansa. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini besithi kabalamali yokugada amabhasi lemijova ngoba iholo labo lilincane kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla obesemfeni elokitshini leBarber Fields izolo ntambama.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazilejini khona lapha ungabe kusemakhaya kumbe khona lapha abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khona lapha emakhaya khonapha emadorobheni you-find that ukuthi almost every week liyahamba liyegcina umuntu. Njalo abantu sebegcina nzima le ndawo zokugcinela abantu kazisekho. Njalo kugcina nzima kenjalo kunzima ukuthi umuntu ethwale imizimbo yabantu ukuthi khonayo sokufiwe isidumbu seligcina ekhaya ngokuqansa futhi kwezinto ama-transport wona lawo. So kuloku nzima kakhulu.
Manje ezililweni lapho kuhamba njani khona kungela getsi kungela amanzi?
Bathwala nzima singakakhulumi ngokokudla kuphela. Ukuthi kuphekwe yona itiye nje kuphela. Amanzi kawakho sokuphilwa ngenkuni. Ukuthi kumele lidinga inkuni kungcono inkuni liza kangena kumbe kungaphi lapha elabe likhangele khona isihlahla ezizilala kusesiganyulwa kuphela liyepheke libafe liyepheka. Okunzima sikile amanzi katholakali savala amanzi. So ukuthi kucina ukuthi uvele akunanto ebambekayo lapha ekhaya lapha sokulobubi obukhulu okuthi le mikhuhlane yona leyo can imagine endaweni ezezikolo can imagine endaweni zona lezo zilamaklini njalo ukuthi impilo ethilwa khonapha ithilwa njani kulobunzima obukhona sile
lapho endaweni okufihlwa khona abantu emangcwabeni sizwa kuthiwa lakho sokuyisiminye eminye. Usuke wabona yini ukuthi kuhamba njani?
Hayi, isiminye eminye isiphila sivile sona leso njalo phela akathesi sokuphothile anxa lani ligcina wena umuntu labe limithezu kokuzinto yabanye abantu phezu kwamangcwabo abanye abantu. kuthi kunjalo nje khona lapho eceleni kweni khona lapho kuyabe kunabanye laphana kunabanye laphana kunabanye abangcwatshwa laphana laphana kunabanye abangcwabo babo laphana ma-chechi lani lani uyaqala nebhizi sibili kungcwatshwa abantu of which kuyenzakala ukuthi khona izidumbu eziyangengena endaweni yonaleyo ngelanga kose zingafika 30-40 ngelanga akhona ngeviki.
Kahle kahle lokhu kubangelwa yiwo yini umumo lo osezibhedlela okungela bodokotela lemithi kumbe vele abantu bese besifa ngobuningi?
Lapha mbona ngazange kungezelelwa yibo bona labo dokotela kanti abantu abeselatshwa phela unensi kambe uzakwelaphani ngaphandle kokuthi ekutshenga ngamaphilisi ekuhamba ikhandi thini anti kufuna zona iy'ngithi zakhona lezi odokotela abathi ukuthi awumkhuhlane lo umkhuhlane othile sebebhala-ke phansi sowuphiwa ikhosi yamaphilisi angikhona ukuthi khona uzakwelatshwa njani kumbe umuntu uphiwa umbheda sengalala khona ngale bebemkhangela amanensi kodwa ngakula nto abangayenzi so-ke umkhuhlane ukufa izifa lezi sezingezelelwa kakhulu ngamadokotela thina sesicabanga ukuthi hayi vele into abayifundele yona le ukuthi bebulala abantu besezingazani bayastrike kanti imali le abayifuna yona le anti abayifuna kuhulumende atsho ebantwini nxa beyifuna ebantwini ngabatsho ukuthi khona ukuze welatshe buya uphethe okungaka hhayi khona ukuthi khona bestrikele abantu abantu bayafa phela iba babalandayo ukuthi khona bezabasiza ngemfundo zabo befunile njalo so-ke kathesi mna mbona ngazani odokotela iba bangezelelayo.
Umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabafundi abenza uForm 6 eGebhuza Secondary School eWange abafunyanwe bele phepha lomhloliso we-economics. Lancanje leli phepha belingakalotshwa njalo labanye abafundi bengakabi lalo. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com yona ithi intengo yamafutha epetrolo isikhwelile yaya ku-$16.75 ilitha ngayinye kwathi idizili yona ikhwele yaya ku-$17.47. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lina bogogo labokhulu bezanu PF alike liye esikolweni liyengena ama-90 school lifunde lithi ma-sanction ma-sanction alikwazi igama lithi sanction lichoni kanti lina mali bulala abantu liyabelicabangana. Mali bopha abantu mahlana liyabe licabangayo. Mali tshontshi mali luthi mali yonke elizweni liyabe licabangayo. Liyabe licabanga ukuthi khona ilizwe liyaba njani. Abantu libaqedile elizweni. Izezu zenu bantu bezanu PF zini. Ogogo labokhulu seligugile. Umnankagwa ubona sengathi uzwenzala abantwana bezimbabwe. Umbona nje vele ukuthi umnankagwa isikhohlakala. Ngihlezi ngilitshela ngithi umnankagwa is the first person o-corrupt. Nguye umuntu o-corrupt ukudlula bonke abantu bonke elizweni. Umuntu lo uhambe indlela ende lo mgabe. Angeke abantu bakhitha tshintshe. Umnankagwa ngeke atshintshe. Loba la ma-sanction angakhutshwa, umnankagwa ngeke atshintshe lindlela kade iphila lo mgabe. Into ubucuku lolu olweza ebantwini vele angeke aluguqule njalo angeke alutshintshe. Into yokuqala ngeke batshintshe lapho. Inyoka angeke imile inyawo. Inyoka iyahlala inyoka. Umnankagwa inyoka. Inyoka angeke imile inyawo. Lo muntu vele selokhu wabulala abantu la mandi lokhu eqhubeka ngayo le ndlela kamnankagwa ekamgabi yindlela ayisebenzisayo vele ukubusa ilizwe. Kumbe bazwa kodwa ilizwe libuswa ngokubulala abantu ngendlela abayenzayo bona. Asokubusa ilizwe vele lo okwabo vele asokubusa ilizwe ikwehluleka ilizwe sebelibusa nje ngokubulala abantu kuphela.
Sanibonani, sanibonani basakazi abahleli njani kuStudio 7. Hayi lathi siyaphila. Ngu-Aaron Lobi Ndebele isibongo ngizalwa eCholocho eChefunye. Ngithi mhlawumbe nami ngeke ngidlulise nje wami umlayezo ngangike ngacela wasekuqaleni ukuthi njengoba lisisakazela indaba ezimnandi kangaka nathi siyadinga ukuthi nihambele kithi kokochefunye lisehla lisiya phansi kokodikile ibhubhude mbamba zindawo ezidinga ukuthi ngabe mhlawumbe-ke niyahambela khona nikhuluma labantu bezigaba zona ziyana kithi sike sizwe ukuthi bona inhlupho abalitshela zona masingapha zinjani waba ngezwa nje ukuthi lihambele eceleni kwanapho babogande njengelanga liyaleko siphepha lijike libe lize kobohange lijike liye enkayi apha kithi nje hhayi alilubhadi besicela nje nathi ukuthi mhlambe ke sakazi bebebaningi ndibaposte khona ngale behlalela sezindaweni zakhithi singajabula kakhulu. Ngiyabonga.
Salibonani baphathi bohlelo lwe-Studio 7 ngani lonke balaleli. Mina engikhulumayo ngu-Rafael Mavela Ncube. Siyayizwa izihloko zendaba zalamhlanje eziguqela ukukhalala kwamadokotela omsebenzi ukuyithulwa kwemali entsha libhanga lesizwe eleZimbabwe lokuphila kwabafana namankazana abasakhulayo elizweni elilomnotho okhudekayo kanje. Ukwethulwa kwemali entsha sokuvele kuyinhlala yenza elizweni leli sokuhlezi kuyethulwa imali entsha kuphela. Every time bengabona imali abayiphetheyo isingani kayisasebenzi kuhle sebezama ukufaka ukutsha ukuthi mhlawumbe kungaba yindlela yokuguqula izinto elizweni. Kanti ke akakudingeki ukulungiswa imali entsha, kudungiswa ukulungiswa indlela yomnotho ngokwayo. Kuvulwa amakhampani amatsha, kuvulwa amakhampani azasebenza ehulumende, qoqe izimali layo ibe nebhalansi. Amadokotela abaqondile nxa besala njalo umsebenzi ngoba imali eholwayo ivele kayisathengi. Imali ye-RTG ayithengi ibhondi, siyo mali esebenzayo le. Abatsha khona kasikhulumi ngabo ngoba sebetshona behlezi emabrijini lapha.
Bona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, nibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngiseJoburg okwamanje, kodwa ekhaya kuseJolojo kusiphepha. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yamasankshini, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo betoyitoyela amasankshini. Kungani abantu uma betoyitoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwelwe bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona izani PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi hhayi America yona ayihoxise amasankshini. Nami ngiyafuna impela amasankshini ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usabe. No man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi zanuphefu ingcwele ngcwele. Or mhlawumbe bona bayenza ukuncengisa inkwa. Ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo. Ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxoshwa. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into ezanuphef i-right. Obaba umnankakho ba-right, obaba umnankakho abakasi bebulale muntu, kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Gugrawu. Ngize nginamahloni nami ukuthi okuthiwe lo baba ngwakithi le eJolojo, I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankakho. Ukuthi ngeJolojo weJolojo ngegama wona muntu waseJolojo okhuluma njengogawula.
Studio 7, ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Ngikhuluma noThebe lapha eGoli, kodwa ngokuhlala ngidlalela ekhaya. Kudala mani ngifaka ama-audio lami, angiweze dlala emsakazweni, angazi ukuthi mhlawumbe liwabone. Ya, into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngezanu ne-MDC. Sesikhathi le ngakho lokho, ama-elections sezadlula kudala, sezadlula kudala kuma-elections. Ake libalethe lapha Studio 7 bake basichazele ukuthi kuma-constituents zabo nakuma-ward abasebenzeni, it's now 3 years of so uvotiwe, 2 years angazi. Akunanto abayenza la bantu, babhizi nje ngento ezingafuni i-development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la, especially nasemakhaya, bake bakhuluma okubambeka abakwenzini.
Ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Likhumbule ukuba nanxali rekhoda libe sendaweni ethuliyo ukuze liphume kuhle njalo lenyuse iphimbo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokeli wakwele Lebanon umnumzana Saad al-Hariri wehlile embusweni izolo kulandela ukutshengisela kukaZulu wakulelo lizwe okwamaviki amabili esola umbuso wakhe. Ukutshengisela kwabantu bakwele Chile besola uhulumende kuqhubekele phambili izolo lanxa umongameli walelo lizwe ethembise ukukhetha abaphathintambo bakhe abatsha. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uchothozwe ngabantu abaningi abagoqela abebandla lakhe izolo ngemva kokuhlambaza owesilisa osebenza esigodlweni sakhe seWhite House umnumzana Alexander Vindman phezu kobufakazi abethule ephalamende kukomiti ephenya amacala etheswa yena uTrump. Umnumzana Vindman utshele ikomiti le ukuthi wezwa uTrump esethusela umongameli wakwele Ukraine esithi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe ele Ukraine belingasoze libe lisaluthola uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. Phansi komthetho lokhu kulicala. Yikho nje abebandla eliphikisayo elamademokrasi bephenya lolu daba ngenjongo yokususa uTrump embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana Nkomo, nxa sikhuluma ngempambanisomo ukuphazamisa kwabantu abanjengabakhokheli njengabomnumzana uTrump, kunzima ukuthi kuthiwe umuntu omdala emdala njalo phinde abe ngumkhokheli mbe kuthiwe ulamanga mbe kuthiwe uphambanisile mbe kuthiwe uvoxile mbe kuthiwe uyehluleka. Kuyahlonitshwa, kodwa okukaTrump ngibona ngathi abantu sebehloniphe kwaze kwedlulisa, sekwedlulisa amalawulo, sekufike ezingeni leliyane lokuthi bathi hayi into omdala sesikhathele. Ngibona ngathi lukho kwenziwe ngumnumzana Lwana, ukwenze ngoba sebekhathele ngendlela umnumzana uTrump enza ngakhona. Usehlulekile, ulamanga kakhulu.
Kulocwaningo oluke lwenziwa kumaviki amabili edluleyo oluveze ukuthi uZulu weMelika ngobunengi uthi umongameli Trump kumele ayimpeachwe asuswe embusweni. Uthini ngalokho?
Umbona ngathi kufanele ukuthi akulalele lokho umnumzana uTrump, njalo labanye nje bonke abakuhulumende engibalisa lalabo ngoba uhulumende phela unengxenye ezimbili angithi kulama-democrats labaphikisana labo. Kodwa ke ngibona ngathi lalabo abakungxenye yakhe sebekubonile manje ukuthi hayi uyehluleka, akabavume ukuthi umnumzana Trump hayi usehlulekile. Noma nje isikhathi sombuso wakhe singakafiki ukuthi siphele bese kudingwa omunye, ngibona ngathi kulungile kakhulu sibili ukuthi nxa kuyikuthi ngabe kufanele ukuthi kayehliswe esikhundleni noma kuyangisa kayehliswe sibili ngoba usehlulekile. Ungananzelela mnumzana uNkomo, ngempelaviki lapha kuye kwaba khona umdlalo okade ukhona ngaphana, siye sabona nje abantu akade besemdlalweni bekungaso uthane wepolitiki noma into eziseduze lepolitiki kodwa umdlalo nje ukukholisisana, kodwa abantu bagcina sebekhuluma kakubi ukuthi akavalelwe lokhi map khona kuyatshengisela ukuthi hayi sebekhathela abantu lalabade bekholwa kuye, hayi sebekubonile ukuthi hayi lo mnumzana kade bekholwa kuye mnumzana kade bemthemba akathembakalanga ugulovanyana ulemanga ngakho ubona ngathi mina le imizamo ekhona yokuthi hayi akakathonisiswa kakhutshwe esikhundleni athonisiswe ukukhangelewe indlela eyenza ngayo ubona ngathi indlela elunge kakhulu ngoba lokhu kulungele ilizwe le asisakhangeli yena njengomnumzana sesikhangeleke ilizwe leli alibusayo nxa engekelo ephazama kangaka amanye amazwe athini kusasa imeli izabonakala njengelizwe elingamanga kahle ngendaba lezi esizizayo ngesilungu sithi idemokhrasi kavumele phela leyo demokhrasi abahamba umhlaba wonke besithi bona yibo amalida zedemokhrasi abantu nxa bekhuluma ngabavumele kabazwakale iy'nkulumo zabo lensolo zabo abasola ngazo umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ababukeleyo kuFacebook silikhohlwanga siyalibonga uxhaso lwenu kulo Davidson Davidson nyoni uthi wena linjani kodwa msakazi Musa Mazibuko wena uthi ngane zakwethu livuka njani kundawo zonke sibonge lesindaba elisethulela zona ekuseni uyaphinda unyoni laphana uDavidson uthi yena maZimbabwe kasiphaphameni ebuthongweni kudala kwasa this government must pack and go khethi wencube uthiwena amavuko omsakazi ngibuka ngisesowetho emzansi siyabonga ngokusivuma ngokusivula amehlo ngestudio 7 udanisa blessing dube umthembo sithembayo laphana uthi yena umangutshka udlala ngesikhathi as long kulama sanctions noma kuku ntombi ngwenya uthiwena salibona nilonke ugamo chirai uthiwena livuka njani msakazi josepha nyathi umdloli odlula abanye uthini-ke wena laphana uthi yena unyathi salibonani umangutshka uyadlala lebandla labo lezanu PF no country will ever be better kwi-economy uma singaproduce lutho thandeka gabula uthi wena labantu badlala ama-tricks akudala sikhathele siyabonga liqhubeke lithumela imibiko yenu imilayezo yenu khonapha kuFacebook ingoma yabafana be Cholocho Great Sounds ingoma esihle phune kudlalate labo elitsha besigqibela ke izindaba zethu zekuseni singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili abanye bathi imali entsha emenyezelwe nguhulumende izolo kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho Abantu abaningi babikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Oliver Lelisayo ngontungamilinkomo kololokwana wamatukanduna. Lichone kuhle.